Laloba abanye besithi ulesibindi, kulabanye abathi uMakhuphe ngumuntu othi engakholwa ulutho angaguquleki lula umkhumbulo wakhe. I-Studio 7 ixhumane loNkosikazi Khuphe lapho axoxe kabanzi ngohambo lwakhe kwezombusazwe kanye lobunzima asehlangane labo kuhambo lwakhe. UMakhuphe uzalelwe esibhedlela sempilo koBulawayo mhlaka 18 Lwezi ngomnyaka ka-1963 njalo ulabantwana ababili. Ngamazwi akhe, uthi uhambo lwakhe kwezombangazwe uqale ukulukhuthalela ngomnyaka ka-1987 esebenza lomuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai bephansi kwenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU.
Ngazalwa mhlaka 18 November umnyaka ka-1963 empilo, esibhedlela sempilo eseBaberfields koBulawayo. Into engenza ukuthi ngiphatheke kakhulu ezintweni ezepolitiki ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe abe lempilo enhle. Ngifuna ukuthi wonke umuntu oZimbabwe abe lamathuba alingeneyo, kwenza ukuthi abantu babe lamathuba alingeneyo okuthola imisebenzi, amathuba aneleyo okuthi bayezibhedlela bayelathwa, amathuba aneleyo ukuthi behambe ezikolo bayefunda, amathuba aneleyo ukuthi babe lamanzi ahlanzekileyo.
Uthi ufuqwayo kufisela uZulu weZimbabwe ukuthi abe lempilo enhle.
Ngiqala ukuba active ngo-1987, ngiqala ukwenza izinto ze-trade union. SCTU Women's Advisory Council, ngakhethwa ngaba ngu-Secretary General o-Women's Advisory Council. Ngihlala ngitshela abantu ukuthi usenisebenze lo former president wethu uBaba uTsvangirai kweminyaka engu-26. Ngaqala ukusebenza la ngile minyaka engu-31. Yena ngu-Secretary General weZimbabwe Congress of Trade Unions, main wing. Mina ngingu-Secretary owe-Women's Wing. So yikho lapho esisebenze khona, saqala silwisana ngezinto zezisebenzi ukuthi sifuna ukuthi azisebenzi zisebenze kuhle, bebe lemisebenzi emihle, babe leholo elihle, ama-conditions abo abe mahle. Kodwa sithe sesibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunazeleli khona lokhu, kafuni ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenzela ukuthi izisebenzi labo zibe lempilo ezihle. Yikho lapho iZCTU yaqinisa ukuthi hayi, alinge ndizame imizamo lanilike liform i-political party. Ngaba ngomunye walaba bantu abahamba bayaform i-political party ye-MDC. Angiyijoyinanga ukuthi abantu abaningi abakwazi bachumanga ukuthi ingxene sayijoyina. Thina yithe sayigomayo i-MDC ngokuthi iZCTU yaqinisa ukuthi abantu abangu-8 kabahambe beyeform i-party. Ubaba Gibson Sibanda wayengu-president we-ZCTU, Isaac Matongo wayengu-deputy, uBaba Tsvangirai ngu-secretary general, uMdzekirele wayengomunye u-secretary general, uMakwazo owayengweyinye i-union ye-mines, ubaba uGift Chimanikire lo Pauline Mpariwa owayengu-chairperson we-women's advisory council, lami mina uThokozani Khuphe ngu-secretary o-women's advisory council. Yithi abantu abangu-8 okwathi sihambe siye form i-party. Sasesinxusa-ke bonke laba abanye libabona khathesi ukuthi babuye bazosijoyina. Saqala ngokwenza lokhu kanti ukuthi ayi-working people's convention. Sasuka-ke sasesiya ku-Congress ka-2000 saze safika kulesisiba esikiso sona khathesi.
UNkosikazi Khuphe uthi ubunzima obuphakathi kwezombusazwe benza omama bacine behlehlela emuva, ethi yikho osekwenze ukuthi omama bebebalutshwane kulaba ababhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka.
Into yabomama isilama-100 years ilizwe, kodwa khathe singakhangela omama asikaholi ukujabula kakhulu. Mina bezama ukungivalela ukuthi ngabe ngupresident we-MDC. Ubusukhangela ama-female candidates khathe sabangenile, khangela khona kuzami ukuthi bafilde ama-candidates amangaki, malutshwane. Ukhangele kwi-MDC Alliance, malutshwane. Ukhangele yonke ama-political party, malutshwane. Ngokuthi omama bathi nxa kuhlukuluza omama abanjengoThokozani Khuphe, mina-ke kuzahamba njani? So yikho yiso ezinye izinto ezenza omama becine behlehlele emuva, besesaba ukuthi bangene ezintweni zombangazo. Kodwa mina ngithi hayi, siza kulwa size siyefike ekugcineni, asisoze sithedele emuva. Yikho ubona ukuthi mina bangalisa kade bengafuna ukuthi ngibe ngupresident ngokuthi kuthiwa because ngumama, because uvele emathebeleni. Ngikwalile khona lokhu ngathi akuqalwa. Mina ngingumama ngizakhokhela, ngingumama nginjalo, mina ngizakhokhela nginjalo, ngingumuntu ovele emathebeleni.
UMnumzana Samukele Hadebe osebenze ehofisini kaMakhuphe ngesikhathi sohulumende womanyano umchaze njengomkhokheli olobuqotho.
Lo ngumuntu engingathi ungumkhokheli oqotho, ngumkhokheli olenjongo, olokuzimisela njalo okhutheleyo. Ngikukhuluma ngincike ngaphi lokhu? Ngikhuluma ngemsebenzi kakhulu ayifeza ngeminyaka ekuhulumende engu-deputy prime minister. Ngamafitshane ke ngingathi mina kunenge engingakutsho njengomuntu osebenze kakhulu eduza lo Dr. Khubhe ngiveza ubuntu bakhe ukukhuthala kwakhe ukuthanda kwakhe ilizwe leZimbabwe lobuqotho njengomama olesihlelo olozwelo ofisa ukuthuthukisa isizwe sakhe labantu bakhe esiyaphambili.
Ngomunye wabomama ababalelwa kulabo abasebenze bekhokhela ngobuqotho hathi kweleZimbabwe kuphela kodwa phakathi kwezwekazi laseAfrika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.